Ngeke ngizaxoxa khona la sithi ma kalokubanjwa abantu abaningi bevalelwa ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwe-South Africa abanye ngathi bayebhosela kodwa iningi ngakwazi kwala bezengale-South Africa ngoba ukhuthi lesasana ukube khulumile wathi uzozama ukuthi isiphatha amandla ezaphezulu ziyofika ebhoda ziyobona ukuthi kulabalungiselwe na ukuthi bengemukela labo bantu so kuthi kulabantu abaningi sebasebezile ngabo-South Africa badinga indawo yokuqasha ngoba kukhanya ngathi momomobe ekhaya kakhulu iy'nkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi
bangabesebathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho e-South Africa ungani umnotho ususiya nganxele
angithi laba abantu laba abezileyo iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha letha kodwa iningi yalaba abantu abazileyo amandla angazulileyo laba ngabathi ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanyathile abayibona beteswa icala ngohulumende lokuthi zibababanye udlakelo lobekhona so iningi yalabo bantu yiwo abezileyo kwesikhathi ngesikhathi esihlele esidlulele vele sokuzothi ma kuthi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangaphakathi izinto kazimangako sele umnotho wesafrika lawo kawumanga kahle ngoba nje kunemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi
bakhona yini osibazile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi
hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakamelo lwekhaya bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu bafike abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo sikhangela intengo yezinto indlela esezigcila ngayo lokungatholakali kwezinto lokungahlukaniseki so abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha ngoba abanye abaningi akhona abeneseuke ekhaya ngesikhathi lesesileyo yizabantu abasebenza so siyabona ukuthi umumo unjani basuke bathola ukuthi lokhu abakushiya kukho khona sokukuvi ukudlula isikhathi kokamanje sokukuvi ukudlula ngesikhathi esuke ekhaya so abaphendukile abantu bazile kuzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye edibephelwe umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza
amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlulee besiza ukuthi bekusenzakala khonoko kunjani kathe
hayi kunjalo sokusiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bauza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla engalabo ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu kodwa ngabantu azalenikele ebhoda ngabona ukuthi uzobanotileza ngapha bazozama indlela zokuthi babagcine khonal le naba abazodlula phambili besizakubosizakubopitura ngabojobhele endaweni zalezo kuzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enle or amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu bacine futhi okuyenikewa okuthendrandiseyikhokhola abanye vele bayabavalela bacine sebesekhona so lanini kuye abantu abanye abambala embaziwe khona manje abavaleleyo ababanjiwe ngojanuwari abasehambileyo abasemakhotha abandoti amacala abathonisiswe anika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogotshiwe kwezinyanga ezingathathu kunzima endleleni amaphoyisa atshiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okuyindlelani abanye bathi aha ayivunyelwa sizobitela imvu abanye bathi okuyitenivalela so sokufika ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.